Esikubonizolo yilokho esijwayele ukubona emazweni amanye angasimelika ukwesabisa ngendlela enkulu kakhulu ukuthi yebantu lingavoteli liyana liyana yinunu lwani uyesabeka uzaqedile izwe uzatshontsha imali uzakweba imali yabantu uzabulala abantu uzadiliza izibhedlela lezikolo nemigwaqo. Bekungathi ukhuluma ngomuntu bekungathi kukhulunywa ngomuntu ozavela kwenye indawo ongasowe Melika, kodwa ke njengoba iMelika vele ama-Republican ayatshintshana lama-Democrats ukubusa, akungeke ukuthi kungangena omunye ilizwe bese lidika ngaleya ndlela akade bekhuluma ngayo. Okuvelile kakhulu okungumbiko yikwesabisa, yikuthi hhayi lingalokothi nje lifake umdemocrat, kodwa bebengelayo into abangakhuluma ngayo abayenzileyo, ndisa kakhulu ekwesabiseni labo bangabe befisa ukuthi bavotele uJoe Biden.
Kukhona yini Ncube okuzwileyo izolo kukhulunywa emhlanganweni lo okulakho ukuhuga amademokrasi lalaba abangakabi kwazi ukuthi bazavotela bani ukuze bavotele umongameli Trump?
Akukho mbiko omutsha ovelileyo ongenza umuntu ongakacabanga ukuthi angavotela bani okuthiwa i-undecided voter, kumbe umuntu ongumdemokrati ukuthi asuke ebandleni lakhe mhla ka-3 November ayevotela uTrump. Hayi, bathethe uhlangothi lwama-Republican esingathi ngakwesokunene kakhulu ngakwesokudla, be-right wing imeseji yangkhona eyenza abantu abasesiswini abasesenta bangakwazi ukuhamba besiya khonale. Ibiliyana imeseji yokwesabisa kakhulu abantu, kanti ke vele bekukhulunywa lalabo okuthiwa ngama-evangelical abantu besikristwini kakhulu abesaba lokhu abacabanga ukuthi kuzavela usathane kungangena omunye umuntu ongasuTrump. Kanti ke njalo bekuvela ukuthi uTrump uyibambe ngezandla zonke i-Republican Party, ayila inye imeseji ngaphandle kokuthi buyiselane uTrump aqhubeke lapha akhona namhlanje.